Izanusi zomkhathi zithi izulu leli liphehlwe liyezi elivelele ngasentshonalanga yelizwe ngesonto. Zithi njalo elinye iyezi eliqhamuke emhlubulweni wezansi kusiya ngasempumalanga yezwekazi leAfrika izolo yilo eliza lezulu eliza kuna namuhla ezabelweni ezibalisa eMatebeleland South, eManikaland kanye laseMaswingo. Isiphathamandla sogatsha lweMeteorological Services Department uMnumzana Linus Ncube uthi izulu leli liza kuna elizweni lonke jikelele kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngolwesithathu mhla zilitshumi lantathu uLwezi kukhangelelwe ukuthi inani lezulu lizakhuphuka endaweni ezigoqela impumalanga lentshonalanga yeMashonaland kanye leHarare. Kusukela ngolwesibili mhla zilitshumi lambili kusiya ngolwesine mhla zilitshumi lane ezinye izabelo zeManikaland, eMaswingo leNkabazwe kukhangelelwe izulu eliza kuna ledlulise isilinganiso esiyi 50 mm ngemva kwamahola angamachumi amabili lane.
Uncube uxwayise abantu ukuthi beqaphele futhi bathathe amanyathelo aqondileyo ngesikhathi izulu lisina ukuze baphephe engozini ezifana lokutshaywa ngumbane.
Liyaxwayiswa ukuthi lingacatshi ngaphansi kwezihlahla nxa kulombane. Liyakhuthazwa ukuthi lihlale ezindlini ngesikhathi izulu lisina. Lingachaphi izifula loba izifudlana nxa zigeleza amanzi.
Abantu abanengi bese belahlekelwe lithemba lokuthi izulu liza kuna. Nanku isikhathi sokulima sifike sedlula ekupheleni kwenyanga edluleyo umkhathi womile. Ingcweti kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo uthi njengoba abalimi sebelungiselela ukubamba inhlanyelo kuqakathekile ukuthi belandele izixwayiso ezethulwa izanusi zomkhathi ngokuna kwezulu.
Mina ngiseselethemba ukuthi hayi lona lizaba khona. Kodwa ukunakwala kusoze kulandele impawu lezi sizijayeleyo ukuthi liqalisa ngalesi sikhathi. Ngakho-ke abantu kuyamele belinanzelele kakhulu esilokhu esithi ngama-forecast, especially ama-7 to 14 day forecast, yiwo azabe bancedisa ukuthi benze malungiselelo bani mayelana lezifuyo, mayelana lasemasimini.
Abantu abanengi bathi lanxa izulu lingaze line abalalutho lokulimisa lonyaka ngoba bafelwe izinkomo lamadonki kwaphela ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Abanye labo bakhala ngokuthi inhlanyelo idula kakhulu. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olweAgritech lwazise izolo ukuthi eMatebeleland South kuphela sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,134. Okumangalisayo yikuthi ezinye inkomo ezikhanya sobala ukuthi azicakanga lazo ziyafa. Osokudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kule mikhuhlane ekhona. Isakhamuzi uMnumzana Famona Ngwenya ngomunye wabantu abadideke ingqondo phezu kwalolu daba.
Hayi, lapha inkomo ngathi zizashiya abafuyi bephakathi kwenkathazo enkulu kakhulu ngamabhibhi lapha. Sicela owaziyo ukuthi inkomo ukuze zingafi noma zicutshiswa ngumkhuhlane noma ziyacuba nje, heyi, abantu inkomo ziyaphela. Unolwazi nje kancede kancane ngemithi.
Ingcweti kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo uthi ngempela imikhuhlane ngeke iswelakale.
Imikhuhlane yona ihlala ikhona ngazo zonke izikhathi. Sinanzelele ukuthi lonyaka ngoba umumo wenkomo kawumuhlanga vele. So siyazilahitha ukuthi nxa ebantwini othi nxa ulamba uzahlaselwa yimikhuhlane eminingi. Kodwa kuvamanga ke ngalesi sikhathi ukuthi kube le mikhuhlane ehlasela inkomo eziziphileleyo ezinonileyo. Imikhaza yona-ke kayidingi izulu eliningi ukuthi iqale njalo ukuthi yande. Ngakho-ke lona leli zulu eselikhifikhivisile kwezinye indawo selicacade imikhaza eminingi kakhulu. So imikhuhlane ethwele yimikhaza isizaqalisa vele. So siyaxwayisa ukuthi abantu bebambe beqine sibili indaba yokudibhisa. Umlimi ehlale phethe nje imithi yokuthi nqa ngathi uyabona ukuthi inkomo kumbe kayihambi kuhle kumbe kayizwa kahle ayijove into ezifana labo high-tet, kufanele umuntu ahlale labo high-tet eduze.
Ele Zimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million ebangelwe yikungani kuhle kwezulu nyakenye. Ukuphuza kwalo lonyaka njalo sokudale ukuthi abanengi besabele ukuthi indlala le izaqhubeka ngomnyaka ozayo. Lanxa nje izanusi zomkhathi zisithi izulu likhanya lizakuna ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.